Well, siyananzela ukuthi lapha kobulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport. Abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini bahamba nzima, lanxa ekuseni besiya emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba ozobukho akhanya asemalutshwana, abantu baningi kakhulu ayesenelisa ukuthwala abantu. Uhlupho futhi esilanzayo olukhulu yukuthi lali imijova ebisikhona ebisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno, ngoba ibisenelisa ukuthi ithwala abantu masinya, abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhuluma kanje kathesi ngenxa yokuthi imijova le isihleyavalwa, la mapholisa ali mijova bayithwalise nzima, bayibopha sibi kakhulu. Eminye yakhona la iqinisa isenza okungayisikho, amapholisa abegcothana layo iqini ibaleki senza ama-accidents. Eminye yakhona la imijova amapholisa futhi labo besikeme bengaziphathi kuhle, gcine sebeshaya ama-windscreen ngama-button stick usifa ama-windscreen. So ngokunjalo-ke sikhuluma kanje yilo hlupho esilalo. Uzukho amabhasi akhanya lobunzima ukuthi enelise ukuthi athwale abantu ngesikhathi. Ngokunjalo-ke sokufanele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende kufanele angenele avumele ukuthi le imijova esemthethweni engarejista ivunyelwe ukuthi isebenze, ikakhulu besidasi labobhupta lapha labojova mbayiwa. Singananzela imijova yonke leyo labo-city transit, imijova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede. Uhulumende besofanele ukuthi kanesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele lena le imijova abajova ingene kuma-association nalo basebenze bonke, ingazimeli yodwa. Ngoba engathi izubukho yodwa la imonopoli yezuko segcina into izubukho lawo uyakhulelwa ngabantu. Ngokunjalo-ke kulobunzima abantu basempilo zasengozini, abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaya izigebenga, abanye batshayise laphana abami isikhathi eside ukuze befike endlini bafika sokusebusuku. So impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlupho lwe-transport.
Siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamakampani azimeleyo. Ungathi lokho ukwenza kube ngcono yini, kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa?
Well, lokho kwenza umuntu ube ngcono bavele sokulo hlupho olukhulu lokuthi besokuphumela apha enyuzini waphumala emanyuzipepeni kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona yokuthi amabhasi awezikolo angathwali abantu, amabhasi amakampani angathwali abantu. Loko besokuhlukuluza abantu kakhulu. Kodwa nxa sokuyukuthi lamapholisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikolo ezilamabhasi zingathwala, kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezivele sokulobunzima sibili obukhulu. Kodwa njalo esikunanzela silamanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe. So engcela ukhona ngokunye okuza obekufisa ukuthi ngakuya amapholisa bayakunanzelela babone ukuthi ulungisise ukuthi laba abantu abalezi mota ezithwala abantu amakhombi kumbe izimoto ezihaywa ngabazali, ngoba kulezi suku kulokudlawundla ngobukhulu abantu, impilo yabantwana zisengozini. So abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibibathathi bahambise esikolo bibalethe. Amapholisa ngawo umthetho lawo amapholisa bayakunanzelela khonokho. Imota ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwale abantwana kwenzela impilo yabantwana zingabi sengozini, ngoba eqinisweni imomo weze kuhambisa lapho nzima sibili kakhulu.